Lamhlanje kobulawayo inhlanganiso eqhuba ucwaningo ngendaba ezimbalwa e-Research and Advocacy Unit iRAW yethule impumela yocwaningo olulesihloko esithi Participation but no voice, parliamentary report on the women's quota system in Zimbabwe eveze ukuba yebo bakhona edale abesifazana kodwa kuyize ngoba ukuba khona kwabo akudalanga umahluko njalo kwenziwa ukuzama ukuthulisa umkhankaso wabesifazana ekungeneni kwezombusazwe. Ucwaningo lolu luveze ukuba uhlelo lweproportional representation lwadala inzondano phakathi kwamalunga edale njalo alucacanga ukuba bazasebenza njani lwaphinda lwehlisa inani labesifazana abangena kukhetho. Abikwa ekhanyelelwa phansi amalunga akhethwa ngaleyo ndlela ebizwa ngamagama abalisa okadoma kumbe ubhakhosi kodwa akwenziwa kumalunga esenethi lawo angena edale ngendlela efanayo. Abesifazana abasuka kumabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe avumelene ukuba kumele kube lenguquko ecacileyo kuqalela kumabandla ezombuso kusiya edale beveza obala inani labesifazana okumele bangene kwezombusazwe. Umsekeli kamkhokheli we-MDCT unkosikazi Thokozani Khuphe uthi isisekelo sebandla lakhe siyakhuluma ngobukhokheli babesifazana kodwa asicaci kunani labo okumele kube yingxenye kuzo zonke izikhundla kusukela emabandleni kusiya edale lephalamende izihlalo ezilikhulu lanhlanu zincintiswe ngabesifazana.
I-proportional representation kumele ukuthi iqhubekele phambili. Njalo ngithanda ukuthi ngithi ama-political parties yibo kumele beqale emaphathini abo ukubona ukuthi omama bakhona. Siqalisela ku-standing committee njengangakithi sibuye ku-national executive, sibuye ku-province, sibuye kuma-district, sibuye kuma-wards, sibuye kuma-branches. Kumele ukuthi omama babe yi-50-50 labo baba.
Ilunga ledale lephalamende ezansi emandebeleni eMzingwane owe-MDC unkosikazi Priscilla Mushonga uthi abesifazana bakhankasela ukuguqulwa kwezimiso zokhetho ezizakhokhela ukuba inani labesifazana likhuphuke ukuze kube yingxenye yabesilisa labesifazana edale ngoba uhlelo lwe-PR luyagcina ngo-2023 ngakho kumele luqhubeke ngoba inani labesifazana alikafiki kungxenye yamalunga edale.
Ukuthi kumele sithi nxa sikhuluma ngento yokuthi ama-electoral reforms kaningi ningabantu bengizwa ama-electoral reforms umuntu ahlathi yinto ye-opposition le yinto yabuzwangirayi yinto yabomjulu yibo abakhuluma into yenera ayinani lezinto zokuthi yinto enera ngento yokuthi nxa singatshintshanga lo mthetho okhona omama masoze bakwanise ukuthi bangene siyakwazi ukuthi umthetho unalowo we-60 women uyaphela ngo-2023 sokumele sizibuze ukuthi simele siyenzeni ukwenzela ukuthi siyenze ukuthi omama babe khona.
Elinye ilunga ledale lephalamende unkosikazi Dambudzani Mohati oyebandla lezanu PF laye uvumelane lomhlonishwa uMakhuphe loMushonga ethi inguquko yabesifazana abangena kwezombusazwe kumele iqale emabandleni ethi lebandla lakhe liyasilela ekusebenzelaneni labesifazana uma sekusiya ezikhundleni zombusazwe eziphezulu.
Ukuthi khona inani labomama lize lengezelele ePhalamende kumele sibe lemthetho ovela kumabandla wethu ethu so that iconstitution yelizwe it's amended so kuvela ngapi ebantwini ukuthi khona sifuna ukuthi khona se-achieve 50-50.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu kulungiselelwa ukhetho luka-2018 kodwa udaba lwamalunga ePhalamende lwabesifazana akukhulunywa ngalo njalo lwaphiwa iminyaka elithumi qha ukuba lube khona kodwa iningi labesifazana lithi akucaci njalo isisekelo sombuso kumele siguqulwe kunye lesamabandla ezombusazwe kube yingxenye ecacileyo elotshwe kusisekelo hashi ukuthi lumkhankaso ufike emaphethelweni ngo-2023. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo Moyo.